So we see ka disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 6 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Abesifazana be-MDC Alliance ababili, uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri, abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19, bazaphindela emthethwandaba njalo namuhla ukuyabhekana lecala eliphathelane lokuthunjwa kwabo. Ibandla le-MDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga e-MDC asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe yi-coronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamatshumi amathathu 30 abatholakale belomkhuhlane lo. Asebebhubhile balokhe bekunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,357. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,832. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,621. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 461,023. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 115,210. Abesifazana be-MDC Alliance ababili, uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri, bona abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubhi okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso ze-COVID-19 bazabuyela enkantolo namuhla ukuyabhekana lelinye njalo icala abaletheswayo elokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa nyakenye. Lokhu kufakazwe ligqwetha labo umnumzana Paidamoyo Saurombe. Ababili laba bebesechikurubhi ngemva kokubotshwa ngombimbitho bese bencitshwe imvumo yokuthi bakhululwe ngesibambiso sebheyili kathathu, kodwa umahluli we-High Court uze wabakhulula ngesibambiso samadola azinkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000 Zimbabwean dollars yebheyili ngamunye izolo. UMamombe umela iHarare West edalele parlamente. Inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba umkhankaso wokukhuthaza uzulu ukuthi abhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 zithi abantu bakhanya bephakamela phezulu ukuyabhalisa ikakhulu abasakhulayo. enye yalezinhlanganiso iUnism Trust yona eqhuba lomkhankaso ibambisane le Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilezimota ezithwala abantu ngaphandle kwempadalo kobulawayo laseHarare zibahambisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyabhalisa. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedlule yo. Sixoxele siphathamandla seUnism Trust umnumzana Brandon Arnold Malava.
In partnership le Election Resource Center siyenza icampaign ebizwa bethi Register to Vote Zimbabwe, which is targeting ama youths onke eZimbabwe njalo lama citizens onke. Kucampaign leyo kule nto esiyibiza bethi yi-shuttle service esithi siyabuya kini lapho elikhona sizolithatha sihambe kuma-registration centers enu, then sesilincedisela langokuthi i-voting process yenziwa njani. So sebe sibuya sizothatha ngobuningi benu silihambise njalo sibe silimisela lapho esilithethe khona.
Bathini abantu ngalolu hlelo? Ungathi bayaphakamela phezulu yini ukuyabhalisa?
Okwamanje engakutsho ukuthi since icampaign le iqale emaduzaneni, bakhona abantu abeZimbabwe asebe respondile ukuthi balesifiso sokuya register ukuthi bevote. And isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi ngobuningi babo bazasifonela obesendile ama-messages ukuthi sibuye kibo, so that ngobuningi babo behambe beregister ukuthi bevote.
Uhlelo lolu liluqhuba elizweni lonke jikelele yini kumbe lisasemadolobheni amakhulu kuphela?
Leyo campaign officially iqale izolo eyarela kobulawayo. Isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi leyo campaign izofika zonke indawo eZimbabwe ngoba ukuvota i-right yethu sonkeni.
Kulabo abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe ukuze labo bayebhalisa kumbe abangafuna nje ukuzwisisa ngenhlelo zenu bangalithola ngaphi?
For credible electoral information, thintani ucingo lwe-Election Resource Center inamba yamahhala ethi 0808-0219. Njalo malifuna ukusithinta lathi ecingweni lethu ngu 0712116656.
Iwaphi amazwi ongawatshiyela uZulu ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota lakho ukuvota?
Amazwi engathanda ukutshela uZulu ngathi ma-youth aseZimbabwe lonkeni ngobuningi, 2023 sesondele, siyalicela ukuthi libuye ngobuningi lihambe liyorejista ukuthi livote. And isifiso sethu yikuthi mali siyavota livotele ama-youth, isifiso sethu ukuze lathi kube labantu abasimelayo ongum-youth njalo kwe lo muntu kuthi latsibe phakathi.
Umnumzana Brandon Arnold Malava ngowenhlanganiso ye-Unism Trust. Ibandla le-MDC Alliance lithi amalunga e-MDCT aqhubeka exexebuka ngobunengi esiza kulo ngoba esola ubudlelwano balelo bandla leZANU-PF. Ngeviki edluleyo kubikwa kulabanye abe-MDCT abangene ku-MDC Alliance besithi umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora usesidla lebandla elibusayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC Alliance yeMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Ngiyakhumbula ukuthi khona inyanga ephelileyo sike saba senkayi lapho esihambe khona sayakwamukela ubukhokheli obabuhambile abasekeli nje bonke ababehambe baya bahamba lokhuphe. Bekufuzile ukuthi sibe lesikhathi sokwamukela i-provincial exam executive mhlawumbe yonke eye MDCT eMathebeleland North kodwa esesikwenzile suke sabona ukuthi haya sifuna kufana labangani bethu laba bezana uPF ababona ngani ipolitics yiku display lokwenza ama show abantu ukuthi bakhona babuyile ukuzojoina emhlanganweni thina okwethu esikukhangelayo kayisikho bantu abaphoya ukutshengiswa nje impikitsha thina esikudingayo sidinga abantu ababuya besizosebenza labo bantu yibo abantu esibamukelayo so ke ukuze lokho kuhambe kuhle sesithethe thina abantu kabahambe ku ground behlangana phansi njengobukhokheli obu ground ngikhuluma nje bekulomhlangano ema elopane west iviki edlulileyo bonke ababehambe lomakhuphe kuleyana i constituency elopane west sebephendukile ngizwile njalo ukuthi umhlangano obekhona kanye le candidate eyayikokhuphe ngo 2018 elopane west zwile ukuthi bikhona kulowo mhlangano angatholi i full briefing yokuthi khona bavumeleneni but eqalisile ukusebenza ku ground soke yikho esikwenzayo kuma constituencies wonke lapho okuhambe khona abantu bahamba le MDCT sesipheka bahlangane ke ku ground bangahlangana ku ground kwampana ku constituency at constituency level bebonisane ukuthi sokusetshenzwa njani ngoba into esidingayo asidingi bantu boku display dinga abantu abaletha i value ku ground
wona umkhankaso uhamba njani ikakhulu sibona ubana kunzima ukubuthelela abantu ndawonye ngenxa yemigoqo yokuvimba i COVID-19
Thina njenge provincial executive ye Matabeleland North asihlalanga phansi Chris siyagijima asila viki yamahara iviki la ngeviki siphakathina kwama constituencies achiyeneyo lokho okokuvinjelwa ngenxa yama COVID regulations bese ngakahlangani lakho mzukwana lapho esiyahlangana khona lakho esiyabe sikukhangelele ukuthi bebekwazi abezana uPF ukuthi khona nxa bona bekwanisa ukuthi behlangane be observe i social distancing be observe lo mthetho wabo lathi kabasivumele ke ukuthi sihlangane yesi observe i social distancing njalo sis observe lo mthetho wabo bangaba bangayenza njalo kasoze sibe le problem so kwakhathesi thina siyazihambela siyalungiselela ama meetings ethu ngoba remember ukuthi into esiyesabayo kakhulu kayisikho ukuthi ngumthetho wona lo ofakwayo osekwazi ukuthi uzama ukunqanda thina esikwesabayo kakhulu ngumkhuhlane wona lo okuthiwa khona ukhona lo mkhuhlane yiwo esiwesabayo so lati siyabe singafuna ukuthi ama members ethu lama supporters ethu nesebanjwa ke COVID-19. So siyahamba siyehlangana kodwa sihlangana under circumstances ezoku observe ama protocols awe World Health Organization.
Umnumzana Prince Dube Kusipanda ngomgcini sihlalo we MDC Alliance eMathebeleland North. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli se MDCT. Kodwa sike sababuza ngodaba lolu kunsukwana esedluleyo bathi abaxexebukayo ngabavele bengayisiwo malunga ebandla aqotho. Abahlali bakobulawayo bathi sebelobele uhulumende kanye lekhansili yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi basebenze njengoba uhlupho lokusilela kwezimota lulokhe lubhahile. Lokho kuphume emhlanganweni wabomabhalane ebogatsha olubona ngokuphathelane lezimota zokuhambisa kunhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo eBulawayo Progressive Residents Association izolo. Amakhombi lamabhasi angabhaliswanga ukuthi asebenze phansi kwenkampani yeZupco kasavunyelwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mabhalane ogatsha oluphathelane lezimota kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Theresia Nyathi.
Sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zeuhulumende, zibhalwe izincwadi ziye kucouncil ngoba abanikazi bazonezi imoto labo bakha emgwaqo kayimanga kuhle. Njalo nxa izulu lisina, uzathola ukuthi akulangashedi lapho kugadela khona abantu. yena sivumelene thina ukuthi akukhulunyiswani izimoto zibuyele zona zane zazwele sibona kodwa kube izimoto ezi good condition ezizalandelalayo imithetho efakwa nguhulumente. Thina as an organization kasili thina ngama ikakhulu i-progress eyenzakalayo elizweni ikakhulu sikhangelele kobulawa.
Incwadi lezo zizafika nini kuhulumende le-council njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo?
Njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izincwadi lezi zithumela okwanini ngoba abantu bonke bamele lempilo.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesa uhlupho lolo? Okhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport?
Emgwaqweni kuyaphithizela okunokubangalisayo. Kungangale ezehla lobhengula usisiza lapha kubhashi la kuhamara esikhona kukuhamara isiphithiphithi kugcwele abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport le iyaswelakala okunokumangalisayo. Kuya kulobhula ngale lezi ziyakokocolbak kwafana akumanga kuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zivulu bathola abantwana balokhu bahuma babebecina sebesuka sebebuyela ezindlini zokubuya amasofaso. I-shortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazela khonokho kubhala into le ezokhumela ukuthi kubhala angabamaningi sokusebenza kuhle into yanganeto ngoba athole ngosomabhizinisi laba amakhomba amancane i-vesiwari ngawo sikhuluma ngawo labo badinga ukuba bafile kodwa le misebenzi kayisekho ebantwaneni.
Unkosikazi Theresia Nyathi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selimise unobhala jikelele walo umnumzana Ace Mahashule umsebenzi phezu kwamacala enkohlakalo abhekane lawo. Kodwa uMahashule wethule umbiko wakhe esithi laye usemise umongameli Cyril Ramaphosa umsebenzi. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo uphakathi kosizi kulandela ukubhubha kukamnumzana Mike Ndubiwa owaba ngunobhala wakuqala onsundu uTown Clerk kamasipala wakobulawayo ngo-1979. Sokuyisikhathi senu.
Awu sanibonani ku Studio 7 linjani? Ngithemba inkosi yeZulu ligcinile le kusebenzeni kweni phezu kwofufunyana lolo olungaka oluqede emhlaba wonke. Kanti ke mina ngithanda ukuzethula ukuthi ngakuyavuma ezikhathini eziningi kulento esiyabe sizibona asikhethi hlangothi singabantu bakaNkulunkulu seZimbabwe seVictoria Falls thanda inhlangothi zonke kangikhethi side ukuthi ngithi lo ubomvu lo mnyama lo mshona lo mndebele mtonga or lo mzana or lo MDC but we are all abantu. So bengicela ukuthi ngakuyavuma abantu sihloniphane abantu bayathatha iadvantage ngoba MDC so far yabe ngazathi upper hand kumajority eyithandayo and then bese kwenza ukuthi bekhuluma abakufunayo and then mase baphendula bese sibonakala ngazathi sisupporta lo mhlangothi. Kanti ke no yakukuhle ukuthi ukhansila esimthembileyo esigabeni akhulume ihlazo athi abantu bamandebeleni abalangqondo yikho silizalisa. What does it mean to those who are Ndebele people? How does they feel ema ukhansila enjalo ekhuluma ihlazo elinjalo mawumelana la bese besithi wena ngwenye iparty? Kanti ke no besicela ukuthi sihloniphane sibekwazi ukuthi ma ubazalisa it's your secret ukuthi uyabazalisa not kube inhlamba kithi thina. Especially to me I saw very pain ukuthi honorable men akhulume egroupini ukuthi amaNdebele ngabala ngqondo yikho sibazalisa abantwana kokuphela. So this thing is so burning to me, not to me only but to other Ndebeles ukuthi umuntu akhuluma into enjalo. Besicela ukuthi ngakuyavuma this thing might be preached all over the world and just exposing him or exposing everyone who's following behind him, because this thing is an insult to our region, to our province, to our country.
Sanibona baka Studio 7 nabalandeli ba baka Studio 7 ninjani kodwa hayi siyabonga Studio 7 ngokufunda lokho esikuthumelana kekhombisa ukuthi lisebenzele abantu siyabonga uNjabulo Dube lo okhulumayo oselwagwelo eShakahle ngomadinga yabona le ntizano lena ngathi sosicasula ngathi sokumele ukuthi sume sime ngeenyawo ngoba ngeke sikukhone ukuwumela lokho manje sebelandela u-Ezra u-Ezra wenzeni and nabaqali ngokulandela u-Ezra bake bafuna ukumbulala ubo 1990, 92, 93 khona lapho ubo 95 esasebenzele eMontrose eBulawayo baze bashintsha istudio basise eHarare befuna ukumsocconga kahle seduze manje sebefuna ukuphinda futhi lokho lokho ababevele befuna ukuwenza no angeke ahlule ukuthi ayenze umsebenzi wakhe ngendaba yokuthi izane yabulala kodwa ekugcineni ukudla kuzoshintsha epletini kuzobe lokho ukuthi izane yabulala ugcine sokungabanye ababulalayo okungayisizana angazi ukuthi kuzobe yini ngoba angicabangi ukuthi amaNdebele azohlala lokho ekubekezelela kona lokho amaNdebele mayethi aqala ukukhuluma kumele ukuthi aphakanyelwe kumele ukuthi bahlale bethule labo bantu ungakhuluma hayi sokumele ukuthi ubulawe no phela luyafu usuku lakithi uma kunjalo isizwe esingenamlando sifile so kusho ukuthi njengamaNdebele amashoni into abayenza bafuna ukubulala isizwe sakithi and angeke sikumele kusho ukuthi bazosibulala sonke siphele mara angeke angiboni ukuthi bazokhona ukuthi basiqede ngoba bahlulekayo egugurawundi manje sebezosibulala manje hhayi angiboni lokhu bejahana naye umqondisi wenzeni umntana abantu kanti besicela ukuthi yazi bake baserespect bakuhloniphe ngicela laba abalaleleyo njengamanje ikakhulu abantu bakithi esiNdebeleni no man uma kwenzakala izinto ezinje mani kumele siphakame mani singathuli sibe lokhu sikhuluma ngamafoni no kumele ukuthi siphakame sibonakale ukuthi sikhona phela bazobulala bonke abantu esibathembileyo abantu uyibo abasikhulumelayo sokhulunyelwa ngubani so uma kunjalo kumele ukuthi sonke sikhulume ke sibone ukuthi bazosibulala basicedise i-million angeke baze bakhone futhi ngiyacela laba bamaqembu aphikisa amaningi awakithi ake lihlangane lihlale phansi likhulume nawe mongameli we-MRP Mqondisi Moyo kazi ngiyacela ukuthi nawe usebenzisane nabanye
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise uzulu ukuthi ageze izandla ngaso sonke isikhathi ukuze enqabele imikhuhlane ebangelwa ngamagciwane umongameli wele-Israel usephe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Yalapid umlando wokubumba uhulumende kulandela ukwehluleka kwenhloko kahulumende umnumzana Benjamin Netanyahu ukwenza lokhu ngoba eswele usekelo kumabandla aphikisayo engehluleka laye uLapid kuza iwa kukhetho olutsha singene kudaba oluphathelane leMelika iqula elizimeleyo ebeliphenya udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook lithi inkampani le yathatha isinqumo esiqondileyo ngokuxotsha uTrump kulenkundla kulandela ukutshotshozela kwakhe udlakela olwenzakale ephalamende ngozibandlela kodwa leli qula lithi inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usengavunyelwa na ukubuyiselwa kulenkundla uTrump ngemva kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Kusenjalo omhlophe owayelipolisa owafunyanwa elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd usekweze amaphepha enkantolo esithi icala lakhe kumele lithethwe kakutsha ngoba esithi kukhona okungahanjiswa ngakuhle. Amagqwetha kaDerek Chauvin athi abanye ababemehlulela amajurasi kabazange baziphathe kuhle kanti njalo usola umahluleli. Sixoxele ntatheli izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Hayi, uChauvin uchitha isikhathi. UChauvin uchitha isikhathi sokumele nje agwetshwe ayidlale ejele life imprisonment. Life imprisonment singazi ukuthi i-state akuso kule death penalty yini. Otherwise, hayi uchitha isikhathi. Izizathu azivalisayo zokuthi laba behlezi ujury bafakwa i-pressure ngemsakazo eyayibhizi ikhuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi every odlula khona iphephandaba, iradio, i-TV ukhunya ngakho. So yanda babele pressure ukuthi bemthole e-guilty. Izizathu azikhulumayo ukuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingathoniswa kwelo dorobho lisuse liswe kwenye indawo lapho okungena pressure khona iyaya ama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje ukuchitha isikhathi ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga. Akujwayelekanga, it's very rare. Akujwayelekanga ukuthi umpolisa otholakale elecala e-America, icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama okudubula nje udubula omunye umuntu, umpolisa ahambe e-court ufike kuthiwe guilty. Akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpolisa uyathiwa not guilty aphenduke aqhubeke ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngathiwa not guilty uyabuya asebenze 3 months 4 months seretire, sesiyasebenza kwezinye izinto, sesiyaba ngu-fireman tongobani laba bacitsha imlilo into ezinjalo. Yikho bakujwayeleyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajwayelekanga and i-response yakhe leyo ukuphendula wabo kwakhe la magqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulela umuntu omnyama.
Lo omunye owayekujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke iskipa se-Black Lives Matter ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula cine esithi aluthethwe kakutsha?
Ye, lo ogqoke iskipa ya ungathanda ukwenza indaba khona ayibe lukhuni kancane or tricky yanxa sasebenzisa igama lelo. But indaba ye-Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kaFloyd. UFloyd ufe indaba le ivele khona kule mkhankaso ekhona suku zonke. And okusilisela endabeni yokuthi uChauvin uthi abantu abehlezi kujury bafakwa i-pressure izinto ezasenzakala phandle. But yena uChauvin ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter. Okusho ukuthi wayesacuthe, wayengafuni ukuzwa leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekile. Wakubona kufanele ukuthi afake idolo lakhe entanyeni yomuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayengayizwa. Useyibona namhlanje ngoba umuntu ohlezi kujuru ugqoke leso skipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi abantu amnyama kuphela bekhankasela. Labanye abelungu bayikhankasela lamanje bayikhankasela. So asazi ukuthi ujaji na uza kubona kuyinto engathi undue influence or i-bias ukuthi umuntu ogqoke isikipa esithi Black Lives Matter ekuthoniseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzoba biased. Akula bias ngoba i-evidence ivele ikhona, ubufakazi obungathandabuzekiyo ubukhona ukuthi hayi uChauvin wabulala uFloyd umuntu omnyama. Kungenani lokuthi ubani ongapi ugqoke isikipa esithi Black Lives Matter.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli izindaba. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana be-MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimbiri abakhululwe izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga ezimbili bazaphindela enkantolo njalo namuhla ukuyabhekana lecala elehlukileyo. Ibandla le-MDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga e-MDCT asexexebuka kulelo bandla. Ageko obulawe COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele mthwakazi likhumbule sikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwesekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamidli Nkomo.